Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mtwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 31 kuNkwenkwezi 2018 nguNtungamile Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Bende uthi ukuthi inanda wethu ifocus yakhe vele bring back the outside world. So if umuntu kuyukuthi yena ukhangele ukuthi ukufuna kuphela eziye emlonyeni nezomsebenzi, kule possibility ukuthi izame ngayilethi imisebenzi ezimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kusobala ukubana ibandla lakhe lezanu PF yilo elizanqoba kukhetho oluzayo.
Yiphi party ezawina, kuphi upresident ozawina. My appeal is ukuthi konke lokho esikwenzayo asikwenzeni ngokuhloniphana. Ngilethemba lokuthi sisiya kuma-election sonke sizahloniphana ukuze sikhethe labo esifisa ukuthi basimelele. Ngendlela egotho elokuhlonipha phakathi.
Abokholo lwesiKristu eHarare laseGwanda bakhulekela ukhetho olukhululekileyo njalo olulokuthula. Iningi selimelele ukwaziswa ilanga okuzachithwa ngalo idale lephalamende kulandela ukwaziswa ilanga lokhetho ngumongameli izolo. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kusobala ukuthi ibandla lakhe lezanu PF yilo elizanqoba kukhetho oluzayo ngoba libambene njalo selisungule inhlelo zokuthuthukisa umnotho welizwe. Umongameli Mnangagwa wethule amazwi lanamuhla emhlanganweni awenze labasakhulayo baleli bandla Youth Convention eMkoba eGweru, lapho abathembise khona ukuthi bengavotela iZanu PF bazathola imisebenzi, amaplazi kanye lezinye inhlelo zokubathuthukisa. Uphinde wathi uzathuthukisa inhlelo zabasemsebenzini wokuzithokozisa bona abakade bemelwe ngumculi wakobulawayo olodumo uSandra Ndebele. Umnangagwa ugcizelele ukuthi ibandla lakhe kalifuni udlakela, ngakho kumele ukhetho luqhutshwe ngokuthula. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ingcwethi kwezombusazwe.
I-Zanu PF ayisoze yenelise ukwenza izinto ezizayiguqula umqondo wabantu. Uma ukhangelisisa kuhle, i-Zanu PF le entsha isithethwe futhi yaba lobuhlobo obukhulu le-Britain, for example. So kungayenzeka ngoba ungakhangela owenza umlango amayethanda esanda ukungena waphuma waya emazweni wathengisa ilizwe leZimbabwe kakutsha uthi sesifuna ukuqala kakutsha. Bende kutho ukuthi inanda wethu i-focus yakhe vele is to bring back i-outside world. So if umuntu kuyukuthi yena ukhangele ukuthi ukufuna kuphela eziye emlonyeni nezomsebenzi, kule possibility ukuthi izame ngayilethe imisebenzi eZimbabwe. Kodwa loyo odinga inkululeko akuso good news kuye lokho. Ngokusezitshela ukuthi sesibuyela back manje lona umsila owathiwa driver caqa umsila ngibambile owenze upresident Mgabe wasephunyuka letha washe kwaliwa kwaba igundwane lokhu yena lomangoye. So kungani nto kubuyelwa futhi yomsila wakhe uma sikhuluma isintu kungasho kuphuka okamnangakho ukhanye ubiselile wathi ngibambani ngidayive futhi katsha ngidayive ngijabulisa ngiphula leyo ngoma ethi driver caqa umsila ngubambile. Noma ubanje umsila mpela ekudleni kungaba khona ukuhle, kodwa njengoba ngisithile futhi lo ofuna inkululeko ye-Afrika ofuna inkululeko yeZimbabwe uyathalelokhe eomile, uyathalelokhe ofuna something bigger than imisebenzi le eshiwo nguMnangagwa.
Ubona abatsha laba iningi labo bevotela bani phakathi kwamongameli Mnangagwa lomnumzana Chamisa? Sinanzelelwa ukuthi abanye mhlawumbe bebesemhlanganweni kodwa bengasiwo mezanu PF.
Eqinisweni okwenzakala eZimbabwe manje ukuthi akukho clear ukuthi ungathiwena abasha bazevotela lapho abadala bazavotela. Ungakhangela kahle kukhona, ungakhangela amarandi kaChamisa. Yebo, bagijima ngokuthi babona i-youth, i-generational consensus yabo le, i-youth yabo and so on. Kodwa eqinisweni bakhona abasha abazovotela izani, bakhona abadala abazavotela iChamisa. Bakhona abantu akuna clarity ukuthi ungakubeka ukuthi ngibani uyenza so. Kodwa the general view is that indeed abaningi abasha bazothabukela ukubona umuntu oyisayizi yabo ebusheswa ngupresident, bese kusithi labo abadala bathi bona yibuntwana.
Umnumzana Bernard Begilizwe Ndlovu yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lo sithandekile mhlanga weStudio 7 eJohannesburg kwele South Africa. Abokholo lesiKristu babuthene egcekeni leAfrica Unity Square eHarare namuhla bekhulekela ukhetho olulokuthula njalo olukhululekileyo. Izolo khona abesiKristu babuthene bemanyana lamapolisa edolobheni leGwanda bekhulekela okufanayo kanye lokuqedwa kobugebengu kuleli dolobho. Kubiga intathelizindaba yethu uAlbert Ncube.
Abamabandla ekholo lwesiKristu abeGwanda Pastors Fraternity kanye lamapholisa babambene emkhankasweni wokukhulekela ukuthula edolobheni leli kulandela ukuqonga kwenani lamacala okubulala lawo okutshontsha izigebengu zihlomile. Ekhuluma embuthanweni oqhutshelwe emavinkilini awephakama izolo, osaphethe isihlalo somkhulu wamapholisa ezansi emandebeleni u-Assistant Commissioner Clayman Mguquka uthi inani lamacala asedalwe lonyaka liqonge ngesilinganiso sokulithuma ekhulwini 10% lapho kuqathaniswa lanyakenye kusukela ngozibandlela kusiya kumbimbitho. Amacala avamile abalisa okubulala awukutshontsha impahla lezifuyo kanye lawo kudlongulwa kwamantombazana labomama. Unkosazana Amanda Ndebele, umqondisi wenhlelo ze-One Stop Center esibhedlela esikhulu seGwanda, uthi labo abadlongulwayo kumele babikele amapholisa ngesiphangephange ukuze basizakale.
Noka uphathi wobusumoni hambe reporter emapholiseni aseduzane bazakusiza bekukhonekthe with One Stop Center. Lapho ukwenzela ukuthi khona lo uma kudlwengula nga ukuthi bephila legcikwane iHIV and AIDS, wena odlwenguliweyo uzancediswa eOne Stop Center ukuze wena ungawubambi lo mkhuhlane. Njalo nga kuyikuthi ubusufike ebangeni elokuthi uzithwale, asithi umuntu ongumama orejiwe, ungaphanyisa uyaripota kungakadluli 72 hours, ulakho ukuncediswa ukuthi ungazithwali.
Umguquka othi kuqonga kwenani lamacala la sekufuna uzulu abambisane lamapholisa ukuze buphele ubugebengu. Ukhuthaze uzulu ezansi emandebeleni ukuthi enqabele udlakela lwezombangazwe ngesikhathi sokhetho. Amazwi akhagcizelelwe ngumeya weGwanda umnumzana Noledge Ndlovu okhuthaze izakhamizi ukuthi zingaqhathaniswa ngezombusazwe.
I know ukuthi kulama discussions ayenzakalayo. Yiphi iphathi ezawina, kuphi upresident ozawina. My appeal is ukuthi konke lokhu esikwenzayo asikwenzeni ngokuhloniphana. Ngilethemba lokuthi sisiya kuma-election sonke sizahloniphana ukuze sikhethe labo esifisa ukuthi basimelele ngendlela eqotho elokuhlonipha phakathi.
Umbuthano walomkhankaso ongene ngabantu abaningi uqhutshwe phansi kwendikimba ethi say no to crime. Ngimele iStudio 7 eMajawundene eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Abenhlanganiso yeChartered Institute of Project Managers of Zimbabwe baqhube umhlangano namuhla okuhlaziya ezokusebenzelana phakathi kwamabhizimusi azimeleyo lengatsha zikahulumende kudaba lokuvuselela ilizwe. Kubika uMark Peter Ntambe.
Lo mhlangano wemfundiso lokwabelana ulwazi uqhuphwe ngabeZimbabwe eZekelkuti University ungene njalo zincitshe zivele emazweni ajeneyo zinikeza ulwazi lazo emsebenzini wokuqondiswa kwamabhizimusi aqhuba imisebenzi enje. Unkosikazi Hophoko weZimbabwe eZekelkuti University uthi umhlangano lo uhlanganisa ingcitshi izifundi labamabhizimusi azimeleyo lengatsha zikahulumende ukuze behluze ngentuthuko yelizwe.
Uyenelisa ke ukuthi amalunga amankampani awelizwe kanye labafundi kanye lohulumende babonisane ngendlela zokuthi ilizwe lithuthuke njengoba libona ke umkhokheli welizwe uyabhoda lamazwe ezama ukuthi abambane lamanye amazwekazi ekuthuthukiseni ilizwe. Ngakho ke lokho kubuye ngesikhathi ke esilungileyo.
Unkosikazi Sekai Ngocheni uthi umsebenzi wokuthuthukisa ilizwe mkhulu njalo udinga ukusebenzelana okuqinileyo ukuze ufezwe kakuhle.
Akula elinye ilizwe in Africa elokuthi lingakwanisa ukuthi lithole imali ukuthi kube lelo kuze le development in terms of infrastructure development. So umhlangano lo ulethe i-public sector le-private ukuthi bezoshare ama-ideas ukuthi bengancedisana njani ukuthi sibambane iloko ilizwe lethu eZimbabwe lithuthuke.
Ngokunjalo umhlangano lo uhlanganisile lengcitshi ezehlukileyo zinikeza imbono yazo. Unkosazana Shingirirai Mavenyengwa wenhlanganiso eChartered Institute of Project Managers Zimbabwe uthi yibo abasebenzelana lamabhizimusi aphatheka kumisebenzi enje.
We help project managers implement the projects in Zimbabwe.
We monitor as well, so that the projects in Zimbabwe. Mkuleo yama project. Ukuthi ahanjiswa kanjani. Siphathise njalo ngokuhlola imisebenzi yakhona ukwenzela ukuthi iphumelele leyo msebenzi.
LeZimbabwe kusukela umongameli Emmerson Mnangagwa ongenayo embusweni lenelise ukulobelana phansi izivumelwano ezibiza amabhiliyoni amadola zokwakha lokuvuselela umnotho kwelizwe. Lo mhlangano uphela namhlanje njalo ungenwe zingcitshi lezivela ngaphandle kwelizwe ikakhulu emazweni angezansi ye-Afrika. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Yebo 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 mtswaka zomuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Kulandela ukwaziswa kwelanga lokhetho ngumongameli Emmerson Mnangagwa izolo, iningi selikhangelele isaziso sokuthi idale lephalamende liza kumanini ukusebenza. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izolo iZek ngemva kokubonisana nomongameli Mnangagwa benze isimemezelo selanga lokhetho belandela isisekelo sombuso weZimbabwe ngemva kokubonisana ngesibanga esesifezwe ngamalungiselelo okhetho. Obona ngezokhetho kobulawayo eZek unkosikazi Sithembiso Khuphe uchaze ukuba ngomthetho umongameli nguye oyenza isimemezelo sokhetho.
UPresident nguye ngomthetho omela proclaim i-election. Kuthiwa emthethweni uPresident uya consultana leZek. abese proclaima ukuthi election iyaba khona nini.
UNkosikazi Khuphe uthi isisekelo sombuso yiso esipha umongameli amandla okwenza isimemezelo sokhetho. Umongameli uphalula ngokusemthethweni oka section 144 owesisekelo sombuso welizwe ukuphuma lamalanga okhetho lokuhlala wenomination court.
Okutsho umthetho ukuthena umele akhulumisane lezeki abese sitsho ke amalanga election. Okwenza ukuthatha ukuthi ama elections anini kusemthethweni ukuphiwa ngumthetho.
UNkosikazi Khuphe uchaze ukuba ngemva kwesimemezelo samalanga okhetho sekuzadalwa idale le nomination court eliyilo elizakwamukela okusemthethweni wonke umuntu okhangelele ukungena ekhethweni.
Kungenziwa iproclamation sokulandela inomination court. Inomination court kulapho ama candidates aletha khona amabizo abo besitsho ukuthi sebefuna bazimisele ukukontesta.
Ukomishina wezek uNkosikazi Faith Sebata yena uthe ukhetho lwalonyaka lunzimanyana uma bekhangela inani lamabandla athi azangena kukhetho. Ethi impumela yokhetho kumele ibe isimenyezelwe yaphelela ngemva kwamalanga amahlanu ngemva kokhetho.
Nanzelela ukuthi ukhetho lolu luzabe lukhululekile. Kodwa engikubonayo ngokhetho lolu luza kube ngathi luzemambijana. Ngoba asinanzeleli njengezekho ukuthi kuyini okwenza abantu kube la labazancintisa abanengangaka. Bathi siza kubona kuvuleka sesiya kuma nomination court.
Iproclamation yesibili yalonyaka ku-SI 83 ka-2018 uMongameli Mnangagwa uhlele ilanga le-nomination ku-14 Nhlangula okokhetho lukaMongameli amalunga edale le-parliamente le-kansili. Ngoncwabakazi 30 lilanga lokhetho njalo uma kulandelwa isisekelo sombuso kusahluko 38 chapter 2 ye-Electoral Act leli langa liba likhefu. Mhlaka 8 Mpandula uma kungena onqobe ngokungamachumi amahlanu lokukodwa ekhulwini kukhetho lukamongameli luyaphindwa ngalelo langa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Live talk okuhlelo lwabesifazana kasihluzeni bomama lamhlanje isikhangela ngelanga lokhetho eselibekwe kumhla ka 30 Ntulikazi ngumongameli Mnangagwa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001 202 465 0318 ukuze silithinte lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe uMike Pompeo uhlangane lomcebisi omkhulu omkhokheli wele North Korea uKim Jong-un edolobheni le-New York lamhlanje belungiselela umhlangano phakathi kwabakhokheli bamazwe omabili uKim lomongameli Donald Trump. Unobhala obona ngezokuthengiselana kuhulumende weMelika uWilbur Ross wazise ngemithetho esifakelwe yamankampani athengisela iMelika insimbi ezilungiswa emazweni ase-Europe, iCanada leMexico. Amabandla ezombusazwe asephakathi kokulungiselela ukuyabhalisa amabizo abantu abazancintisa bewamele emthethwandaba we-nomination court mhlaka 14 ngenyanga ezayo kulandela ukwaziswa kwelanga lokhetho ngumongameli Mnangagwa izolo. Nanku okufunwa ngumthethwandaba we-nomination court. Ukuze umuntu avunyelwe ukuncintisa kukhetho lukamongameli welizwe kumele abe leminyaka yokuzalwa engamachumi amane kumbe ephezulu njalo kumele abhadale amadola ayinkulungwane eyodwa i-$1,000. Kumele akhethwe njalo ngamalunga ebandla lakhe aphezu kwalichumi esabelweni sinye ngasinye ukuze avunyelwe ukuncintisa i-nomination court. Abancintisa kukhetho lwamalunga edale lephalamende kumele umuntu abe leminyaka engamachumi amabili lanye i-21 kumbe aphezulu. Kumele abhadale njalo amadola angamachumi amahlanu i-$50. Ukuba ngukhansila iminyaka iyafana leyamalunga ephalamende. Umahluko yikuthi nje akula mali ebhadalwayo. Sixhume isiphathamandla se-MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, umnumzana Khaliphani Phugeni lomnumzana Sengezo Chabangu owebandla le-PDP elikhokhelwa ngunkosikazi Lucia Matibenga. Sibuze ababili laba ukuthi amabandla abo asefike kuliphi izinga ngamalungiselelo okhetho. Uchabangu usungula lingxoxo.
Sesiqedile kuyona leziki zakhipha wonke ama-candidates countrywide, wonke abazamela iphalamende, omama labobaba lamajaha lamantombazana abazimiseleyo. Ngiphuma ku-meeting lapha ade sikhangela khona ukubana ilizwe leZimbabwe liphose lile 10,000 ama-polling stations. Kutsho ukuthi-ke sizafuna ama-polling agents, election polling agents. Sibe sihlela khonokho ukuthi kumele sikhangele siqaliseke kathesi ukuthi sitraine abantu abangaba yi-50,000 ngoba sizafuna 5 per polling station. So sizafuna about 50,000 ilizwe lonke leli. Konke lokhu kumele sikwenze sisiyafika i-nomination court. Njalo sikhangele futhi ukuthi kuvikele elilandelayo loneli sizabe sesikhangela-ke sithatha ama-CVs wonke ama-councillors lama-paper sonke ama-papers abaqondile ama-birth certificate labalawo konke ama-papers akho konke kukhona ukwenzela ukuthi i-nomination court ekhona mhla ka-14 wonke umuntu angaze ehluleka omela i-PRC ukuthi angene kulolu khetho oluqakathekileyo.
Mnumzana Phugeni, iselilawo amabizo abantu abazancintisa belimele elizawabhalisa e-nomination court mhla ka-14?
Hayi, sesiphushile ngempela. Khuluma nawe kwamanye ama-province sesiqedile leyo process, kwamanye sikubo 80% nje. Cabanga leli impela viki elizayo siyayiqeda nje yonke le nto siyaqeda ngayo. Engakusho ebantwini bakithi ukuthi abazilungiselele, inkululeko yabo isifikile. Bengesabi lutho, sizilungiselele ngempela ukuthi sibamele. Ngikubonile ubunzima esihlangane nabo, sibizwa ngamagama okubana singama-dissidents befuna ukusitshisela endlini. Ebhekile uMnangagwa engenzi lutho kodwa eqhubeka ethi ukhetho luthule, akuzukuba lodlame ngoba yena engqondweni yakhe udlame kuphela ludlame uma lusenzeka kwabanye abantu, kodwa uma lusenzeka ebantwini ababiza ama-dissidents akulona udlame. Njalo into esiyibonayo ukuthi yena nalo umfana lo omncane lo wamanga lo basebenzisana bonke ukuthi abantu bakithi babatshela amanga benzeza ifasi kuthanda bayasinakekela, kanti bafuna ukuthi bawine nje ukhetho uma beqeda lapho sebehambile beqhubeka ngendawo ukuthi basibona ukuthi thina siyinto nje yokubavotela bese beyahamba bengasinakekeli. So abantu bakithi ngifuna ukubakhumbuza ukuthi inkonyane enhle ngekhothwa ngunina, bangakhohlwa imisebenzi emihle eyayenziwa ngumama uDr Khuphe engu-deputy prime minister, ethatha umholo wakhe ebhadala ukuthi omama bengabhadali ezibhedlela, evuselela impilo lani yayisivaliwe nje sokulugebhezi lokugcina abantu ukuthi base.
Cabanga ku-PDP lakumanyano wenu liyasuthiseka yini ngenguquko ebikhalelwa ngamabandla amaningi kwezokhetho?
Asisuthiseka akwenelisekhi kumele sikukhangele ngalindlela ngelihlo njalo elibanzi ukuthi abantu bethu even lanxa ku registration ukuthi abahambe baye register ukuvota bebelokhe be intimidate besukumezwa besikhangela sibona abanye amasotha ikakhulu kumbe lalabo ababesebenzela ibandla elibusayo belibuza abantu ukuthi this is the voting slip yakho lokhana bekusenza abantu bahambe bethile besiya register njalo bekusenza abanye bangaze bahamba ukuthi baye register kubuye futhi ukuthi bona ababa register le kube thuse ukuthi nxa sizathathelwa ama slip ethu leyi i system ezasetshenziswa ka TSCD VR asijayelanga eAfrica kasiyazi eAfrica iyaqala eZimbabwe ukuthi ukuthi angisoke ngikwanisa ukuvota ngikhululekile so yizo izinto kade sihlangana ke lazo lezo kunje la ka TSCD asikabi leqiniso lokuthi yona ivoters roll izaphuma ime kanjani asikabi leqiniso lokuthi kuzaba lama companies yini azakwanisa ukuthi athi audit ivoters roll ekhona so sihamba sikhula kuyona leyo election kodwa I victory is certain ngomama umjuri la ngama candidates esizawafaka
Lina liyasuthiseka ngenguquko ebekhona kwezokhetho phukeni.
Singeke uze usuthiseke ngempela eZimbabwe ngoba sisitila ngabotsotsi, ngabantu bamanga. Kodwa into engifuna ukuyitsho ebantwini bakithi ukuthi kunalokho ngesilunga abakubiza bethi there is no injustice that lasts forever. So lobu buhlungu esihamba kubo buzophela, abukwazi ukuhlala bukhona. Even abantwana baka-Israel labo bagcina bephumile ebugcilini baseGibhithe. Sizaphuma okwamanje. Engifuna ukugcizelela kakhulu ebantwini bakithi ukuthi abaphume ngobuningi babo baye vota ngoba noma kuthiwa ivoti liyatshontshwa awukwazi ukuthi ulitshontshe ma abantu abaningi bevotile bavota against wena bavotele omunye umuntu akusoze kuphumelele ukugqila kwabo so abantu abaphume ngobuningi babo kuko konke igovernment ekuzamayo ukuthi robha abantu bangaparticipate abaphume ngobuningi babo
Umnumzana Khalipani Phukeni ngowecele le-MDCT elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe Ubexoxa ecingweni lomnumzana Sengezo Chabangu owecele le-PDP elikhokelwa ngunkosikazi Lucia Matibenga. Kwezemidlalo umqeqeshi we-Highlanders uMadinda Ndlovu uthi iqembu lakhe kalizihluphi ngokuncintisana leqembu eliphezu kwengalane yemiklomelo ngoba kalijonganga kuphakamisa inkezo lonyaka. Nangu uJoseph Njanji.
Ekhuluma lentatheli izindaba zemidlalo namhla emini uNdlovu uthi yena uyamangalisa ukuba kukhona abantu asebekhuluma ngathi umlando wakhe lonyaka ngokuphakamisa isicoco ikanti wona ngokulandela izinqumo ezathathwa imuli iqembu le-Highlanders eyokuba leli qembu lidlalise abafana abancane abakhulile kulo ukuze kuvuselelwe iziko leqembu. UNdlovu utsho lokhu ngoba kukhona asebesola ukudlala kweqembu lakhe asebefuna lihle lincintise ukuphakamisa isicoco lonyaka kodwa yena uthi ulandela lokhu okwavunyelwana ngamalunga eqembu njalo ukuza kwabalandeli ngobuningi enkundleni kutshengisa ukuba basendleleni eqondileyo labafana bakhe.
It's not my decision. It's a decision that was taken by Ifemeli Highlanders. And we are just trying to put that into practice now. And as we go, we also consult the golders who would. You call up as a semi corner, you call up as an ancestral corner, Sisna would take one and look.
Iqembu le-Highlanders lisendaweni yesithathu engalaneni yemiklomelo lilemiklomelo ngamashumi amabili lesithupha njalo lithiwa ngemiklomelo elithumi lambili liqembu elihlezi phezu kwengalane lenkezi Platinum Stars. Ngempela viki yezayo iqembu lebhoso lizavakatshela esigodlweni iHarare ukuyadlala neqembu leHarare City ngomgqibelo. Imidlalo yeviki lethumi lanhlanu kodwa izabe iqale ngolwesihlanu lapho iqembu leBlack Rhinos lizemukela khona eleChicken Inn kuthi eminye imidlalo yangomgqibelo iqembu leBulawayo City lizadlala leliyata iqembu le-Rentals izadlala le-Necroot ukuthi iqembu le-FC Platinum lizanqikelana le-Shapane Mine. Ngesonto iqembu le-Caps United lizemukela ele-Mutare City iqembu le-Chapungu lizadlala le-ZPC Kariba iqembu le-Bulawayo Chiefs lizadlala le-Nkezi Platinum kuthi iqembu le-Triangle United lizadibana le-Dynamos. Ngimele Studio 7 ngoBulawayo ngu-Joseph Njanji.
Kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo ngomathuka izinduna untungamile inkomo lilali.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.